Siyananzelela ukuthi uhulumende ubekhangela inani labantu ababanjwe yi-COVID njalo labantu asebebhubhile ngenxa ye-COVID njalo mbona ubekhangele le nani labantu abahambe bahlatshwa injection ukuthi lokhu liphansi. Mbona kanengxenye yikho kungabe kubenze bacabanga ukuthi beqhubekele phambili ngamaviki la amabili silokhu singaphansi kwe-lockdown. Udubo soluzaba khona kodwa ukuthi i-industry yethu lokusebenza kwenotho ukuhamba kwabantu kwenzela ukuthi i-economy la ihambe. Mbonani kuza kuba nzima singabe lokhu siqhubekela phambili singaphansi kwe-lockdown. Njalo okunye siyananzelela ukuthi imkambo lezinye indawo ziyasebenza ngakho loba ikhona i-lockdown kodwa abantu babe lokhu bengena ezitolo bengena emkambo besenza izinto ezithize ezehlukeneyo ezingaqhubekisa phambili leli gciwane le-COVID. Ngakho into eqakathekileyo khathesi ukuthi kukhankaswe kakhulu ikakhulu ekuhlatshweni abantu injection ukwenzela ukuthi ilizwe lethu engxenye lingagcina lisiba njengeBrithani esinanzelela ukuthi kwahlatshwa abantu abaningi kwasokuvula-ke umekhonomi kwavula-ke ukuthi abantu baphile impilo yabo ngendlela abakade vele bephila ngayo. Siyazi ukuthi kunzima ebantwini ukuthi beqhubekele phambili lokhu bengaphansi kwe-lockdown kodwa nxa laba abaphethe ezempilakahle bebona ngani kuyinto engasinceda hhayi siyakwamukela. Kodwa mbona into esiqakathekileyo ukuthi ngaleso sikhathi singaphonguba le-lockdown kuphela kodwa kusetshenze ukuthi kuhlatshwe abantu abaningi akusetshenze ukuthi abantu baqhubekele phambili belokhu bezivikela. Siyananzelela ukuthi ngenxa yendlela okube lezi zimfa khona silahlekelwa ngabantu abaningi izihlobo zethu abantu abaningi indaba le-COVID sebeyinanzelele sebetshona belama-mask bazama njalo ukuthi begeze izandla bebekhashana lakatshana. Siyabona ukuthi sokusiba baningi abantu asebekunanzelela ukudingakala kokuthi sivikele lo mkhuhlane.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bakhona yini abalokhu bekhonona ukuthi bayahamba baphenduke bangahlatshwanga?
Siyananzelela ukuthi lalabo abahlaba injection ngenxa yokuthi sebesiba baningi sebeyiswela abaningi abantu bayafika bezothana hhayi ayisekho ngakho sekusiba liningi inani labantu abahamba besiyadinga ukuhlatshwa befica injection seziphelile. Ngakho kuyadingakala ukuthi uhulumende ayedinga ezinye injection zibe ziningi ukuze laba abafuna ukuhlatshwa bathole zikhona njalo bakwazi ukuthi bahlatshwe.